Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgelange njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 8 kuLwezi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Once his authority was disputed, he said that we don't know on what basis you claim your authority. The onus then shifted to Chabang to actually rebut that allegation and produce the evidence of the fact that he has authority.
Ivan Dlale, Citizens Coalition for Change, CCC, seliphanyeke emthethwandaba waphezulu weSupreme Court udaba lokuphikisa isinqumo seHigh Court esavumelana lokuxotshiswa kwamalunga ebandlaleli edalela ePhalamende.
Ngikhangela iprogramu enjengeyanamuhla enziwe e-US Embassy, i-alumni, ukuthi basethe sonke sisuka kumagumbi amane eZimbabwe ngama-programs athiyeneyo, abanye i-LVP abesingazani, abanye i-AW yabomama, abanye i-Mandela, abanye sihlangane bese sisithi nxa sihlangene khonaphana sesifunda sibona isifana kubona kathi lelo khubo olibambileyo ungalicijisa kangakanani ubana lithole lichangile.
Abasakhulayo baseZimbabwe abakunhlelo zentuthuko abazisungula ngoncedo lweMelika abathulwazi abalutholiswayo kunhlelo lezi selubanceda ukuqhuba amabhizimusi lenhlelo zabo ngoqotho. Amankampani akumsebenzi okwenjiwa kwamadayimana emazweni aweAfrika athe gwaqa eVictoria Falls ukuzoxoxisana ngenhlupho leyokudinga amacebo okuthuthukisa lo msebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ivandla leCitizens Coalition for Change, CCC, seliphanyeke emthethwandaba waphezulu oweSupreme Court udaba lokuphikisa isinqumo seHigh Court esavumelana lokuxotshiswa kwamalunga ebandlaleli edalela ePhalamende lemakhansilini ngozithi ungunobhala jikelelo waleli vandla umnumzana Sengezo Chabangu. Kubika umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba amalunga ebandlaleli ebhalise amabizo abo edalele nomination court izolo beveza isifiso sokuncintisa kukhetho lwama-by elections olwenziwa ngenyanga ezayo ekampalakazi mhlaka 9. Igqwetha le-CCC umnumzana Douglas Cotard uthi sebekhweze amaphepha abo eSupreme Court esithi badinga ukuba umthethwandaba ungavumeli uChabangu ukuqhubeka ezenza unobhala we-CCC.
Once his authority was disputed, to say that we don't know on what basis you claim your authority, the onus then shifted to Chabang to actually rebut that allegation and produce evidence of the fact that he has authority, which he completely failed to do. He didn't place any evidence before the court to show that he actually has
Siyaphikisa ukuba sikwazi ukuthi wathatha ngapi amandla okuxotsha abantu. Sifuna uChabangu aphe ubufakazi atsho ukuba wathatha ngapi amandla. Akasiphe ubufakazi.
UCoutat uthe nxa isicelo sabo singaphumelela eSupreme Court ukutsho ukuba ukhetho alusoze liqhubekele phambili. Uthe ibandla le-CCC likhokhelwa nguChamisa njalo kabasoze bavume ukuthathelwa ibizo labo. Kodwa isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Kalipan Pugen uthi inyathela lokusa udaba lolu eSupreme Court alisoze lincede ngalutho.
Hayi, ngiyabuzwa kwe-appeal angazi ukuthi izonceda ngani appeal because isi overtake ngama events, because ngicabanga ukuthi ba-appeala ukuthi inkantolo ithini ithi hayi basase ngama member of parliament nama councillors. Ingazitho kanjalo njoba sohanjwe nomination court i-election isisenzela, so le nto izoba academic Besides ukuthi akula ama bases of appeal, awu appeal phela ngoba kuthiwa kwe appeal manje kamele ukuthi kube lento isola, angazi ukuthi yini abangayisola ku judgment leya.
Uthe uchabangu usebenzisa amabizo alabo abanqoba kukhetho noma primary awe CCC ukuba bancintise njengokukhethwa abakwenziwa nguZulu.
Akudingeki ukuthi aqale iprocess entsha because vele bakhona abantu ababephume number 1 noma babe part of the process basebekhutshwa kufakwa laba bayibo ababethandiwa ababefavor. So akusadingi ukuthi aqale enye iprocess uzothatha bona laba ababeyibabenjani ababephumile abafayo.
Ingcitshi zomthetho zithi kumele amacele awe-CCC ahlale phansi akhulumisane ukuze baqede udaba lolu ngoba lokhu kulakho ukuthatha isikhathi eside kusolwana emthethwandaba. Ingcitshi ecubungula ezombusazo umnumzana Libert Dube owake waba ngumthutshisi kahulumende uthi ukukhulumisana phakathi kwamacele amabili awe-CCC yikho kuphela okungaqeda ukufuthelana.
So okuphume okwamanje yokuhambela iqiniso ukuthi ha lezo nkokhelo zihlale phansi zibonisane ukuthi hayi kwenziweni, ngoba okuqakathekileyo yokuthi ibandla leli lihlale libambene liqinile ukwenza ukuthi lenelise ukuthi liqhube umsebenzi wokuphikisa uhulumende okhona, liqhubeke umsebenzi okwelusa uhulumende okhona okwamanje.
Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa imibono ye-ZANU-PF kulolu daba yehlule njengoba obona ngokwethula kwembiko kuleli bandla umnumzana Farai Marapira ubengakaphenduli imibuzo ayithunyelweyo ngesikhathi sokuya emoyeni. Idale le-Nomination Court lamukele amaphepha abantu abangamachumi amabili 23 ngolwesibili. Phakathi kwalaba bantu abaphumeleleyo ukubhalisa ngabalichumi lasificaminwe mbili 18. Amabandla ezombusazwe enelise ukungenisa amaphepha lokubhadala inhlawulo efunakalayo ngabalisa iZANU-PF namacele omabili awe-CCC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uluhlu olwethulwe inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho e-ZEC lubonisa ukuthi amalunga ebandla le-CCC akucelele kamnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala jikelelo waleli bandla awenelisanga ukungena kukhetho lwama-by-elections edolobheni lakoBulawayo kuward 1-9 lo-18 ngoba incwadi ezibanika ilungelo lokuncintisa zibikwa zingenelanga. Lokhu kutsho ukuthi abaxotshayo kulezi zikhundla abakubandla le-Citizens Coalition for Change ababalisa umnumzana Shepherd Stole, Donaldson Mabutho loFelix Takunda Madzana bazancintisana lamalunga amanye amabandla angayisiwo awe-CCC njengakwezinye izigaba zelizwe lapho okulokhetho lolukhona. Umnumzana Albert Mhlanga osebenza lomnumzana Chabangu onguye obebhalisa amalunga la uchasisela usithandekile Mhlanga owe-Studio 7 okwenzakeleyo.
Ngizaqala ngemavuku. Imavuku sananzelela ukuthi umuntu esimrikholileyo kwakuvayimiseke, so sasilungiselela ukuthi nga uyabuyela aphini. Nga sasikunanzelela imasinyalo kungakeziproclamation sasizavala incwadi ephalamente ukuthi ayikabuyele. Lanxa sike sazama nje ukuthi abuyele kodwa abezethu bathi hayi, nga umuntu eyadezele sokuproclaimiwe isreplace, kodwa sokundanisa nxa laba abanye babavunile laba laba abanye ababili kuthe sibakhiphile izethi ngapha ibayamukele. Kuthi ngapha ama-councillors sengizamile sibili uwabeka amaphepha sengizenile e-Nomination Court amaphepha ngiwathwele kuseva omunye ade ngihamba laye ubaba uGumede u-councillor wethu uGumede ngilandelana naye. Ngathi nje sengiqina beyamukela amaphepha kaGumede wahle wa-announce ukuthi it's now 4 o'clock, the court is closed and is adjourned. Kusuka lapho abazange babafuna ukuyamukela amaphepha ethu.
Kuyini obekusilela? Kungani bengazilungiselelanga kusese lesikhathi?
bekusimela omunye ubekhohlwe i-ID yakhe, omunye i-death certificate yakhe ikhanya ingadabukile. So basezofuna bafuna into ekhanyayo. Kanti uyakwazi nxa i-death certificate kuthiwa issued without any alteration. So begijima-ke behlanganisa lokhu, hhayi bafike-ke ngesikhathi ngo-4 ngakashayo. So bangiphakela amaphepha bengiwabeka-ke kwathi kwethiwa hhayi it's now 4 o'clock.
Kodwa liyavuma ukuthi iphutha ngelene kumbe kukhona okunye elikusola?
Hhayi, ukusola ngiyakusola. Njengoba kade sengikhona kwafana kunomation port and bengagcwalanga kungaminyenanga. Bekungaba njani ukuthi kumbe kuvala umnyango ukuthi wonke abakhona pho e-nomination court kabasevu? Khonokho evele sikujwayele bebekhangela ukuthi bengiphambili kwafana sengiqhuba amaphepha. Ngela muntu wade yacomplaina ukuthi ngiphuzile. Ngicabangela ngombono wami ngoba akungiphathi kuhle ukuthi kati bekuzaba njani ukuthi nxa lawo ma-certificates lezithupha bahle babakuyalazi kumbe izolo kwangikhona ngoba sasinomezela ukuthi wonke umuntu kaletha amaphepha. Yikucabanga kwami ukuthi phela into zepolitiki ziyahlupha, umuntu uyakwanisa ukuthi anikwe imali umbone sehamba unyawo lonwabo. Sikujwayele lokho, kodwa hhayi asonto esihluphayo.
Ye, kodwa bona bayakuphika lokho.
Hayi, bayakuphika sibili, bathi bebezimisele ngoba ukuba khona babuyile. Ngabantu abavele becontestile labantu ababevalele phandle, anti uyananzelela ukuthi abantu esibabekileyo akunamuntu omutsha. Khonokhani sakutshiwo ukuthi sikholekte imisteki.
Kulobaba umangena uDubed wangena esebenza laye, laye ungenile uyi-independent. Lo siyamsekela, sisebenze laye kusukela MDC iqalisa kuze kube namuhla. So laye ngentwana sathi ukuthi amakhadideni kazange asihluphe, abebuya nga-2, 2, 3. Yikho kumangena ubengazange afile ngoba besimtholile omunye. So uDubed wangena ungene under independent, sizamncedisa ayithathe leyani ndawo.
Lo ngumnumzana Albert Mhlanga, ilunga lebandla le-CCC osebenza lo mnumzana Sengezochabangu, ozithi ngunobhalajikelelo lelibandla. Siphinde saxoxa lo mnumzana Mabutho ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Sesiyangena ke ekhethweni olwadala ngumnumzana Sengezochabangu, kodwa uyehlulekile ukufaka laye i-candidate ku-ward 9, meaning ukuthi I'm the only legitimate CC councillor and also candidate eka ward 9. Njengoba ke na waye corona sethi bafaka abantu, mina ngazwini la kuhle mceke from the primary stages up to the harmonized elections. Yeah, abanikazi besigodo sikamthokazi bazakhuluma, impopoma izakhuluma. Ngiyakwazi bayansekela kakhulu, nisebenzela bokuhle. Lokho nisebenzela bokuhle lama stakeholders yethu wonke. Sesimelele ilanga lomhla ka 9 December ukuthi siye ngqobo. Ngiyananzela nje lo futhi la kwaye amawadi ward 1 uyehlekile la kungena umnumzana ombusiso siso kuward 18, meaning ukuthi yithi and akusuze kwaba lenye copycat again legitimate CC councillor or candidate emzini wakobulawayo.
Lo ngumnumzana Donald Son Mabutho owayengumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo engakaxotshiswa ngumnumzana Chabangu, njalo encintisa kuward 9 kubandla le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7 ekobulawayo. Impi phakathi kwe-Israel le-Hamas esilenyanga iqalisile isibulalise abantu abaningi. Uhlangothi lwezempilakahle eGaza olukhokhelwa yiHamas luthi inani lasebefile empini le selisedlula inkulungwane ezilitshumi lengxenye i-10,500. I-Israel yona ithi inani lalabo abafayo ekuhlaseleni kweHamas e-Israel ledlula inkulungwane lengxenye i-1,400. Kuviki edlileyo amazwe amaningi agoqela iMelika kanye lenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations akhuthaze ukuthi kuke kumiswe impi ukuze kuphathiswe abalimeleyo eGaza kanye lokuthumela usizo kuleso sihlenge. Kodwa i-Israel ithi kufanele kuqale kukhulule abathunjiweyo. Ngalesi sikhathi impi iqhubekela phambili kulenhlanganiso eZimbabwe ezigoqela i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Friends of Palestine kanye leZimbabwe Labour Centre esezihlele ukutshengisela ngomgqibelo eHarare zisekela amaPalestina njalo zikhangelele ukuya kupha isicelo sazo kwinhlanganiso yamanyano amazwe omhlaba e-United Nations. Ukuhlaziya lolu daba, iStudio 7 ixoxa Lwa intatheli izindaba edumileyo eZimbabwe njalo engusomabhizimusi ePilitani umnumzana Bekithemba Mhlanga.
Hayi into le izahlupha sibili kodwa into eqakathele ukuthi kumele kube umkhankaso ukufakwe izikhathi phansi ukwenzela ukuthi kukhulumeke kuhle indaba le. Ngoba nxa izikhathi zingakafakwa phansi akukho ukukhuluma okungaba khona. Yiyo indikimba yendaba kumele ingane iyacubungula okwakathesi.
Yes, sizwe laphana iMelika umphathi ntambo obona udlelana lamanye amazwe umnumzana Blinken esithi yena ngemva kwalimpi akufanelanga ukuthi iGaza ibe ikhokhelwa iHamas kumbe ikhokhelwa iIsrael. Lokho kungabe kusichona.
Hayi, angikholi ukuthi lokho yinto engamenyezela ukuthi iyafunakala ukuthi yenze eAmerica. Ngoba abantu kumele bekhumbule ukubana iHamas ifike kucenter pa eGaza ngemva kokhetho labo khona. Abantu basengisela ukuthi bona iHamas bayifuna kakhulu ukuthi kube njani, yiyo ekhokhelayo. Yikho nxa kuyukuthi kuzakuba lo nto abantu abathi befuna bekhethe elinye ibandla elingasilo Hamas ukuba likhokhele i-Israel, akube njalo. Kumele sibekwazi ukuthi indikimba yendaba lapha ayisikho ukuthi iGaza Strip ikhokhelwa yiHamas. Indikimba yendaba yokuthi isivumelana esenziwa e-Oslo khonale phakathi kwe-Israel lebandla labantu bePalestine kwavumelana ukubana kuzaba la mazwe amabili lapha. Kuzaba la mazwe aPalestine kube njani. Lokusekelwa kona Israel ihlale njani ilokuthula. Akwangasikho sivumelwano sokuthi kuzatshela abanye labantu ukuthi lizakhokhelwa ngobani kumbe lingasoze likhokhele ngobani.
Ye, sibona lapha abantu abaningi beqhubekela phambili besifa i-UN lamanye amazwe sebekhuthaza ukuthi kuke kumiswe ukulwa ukuze kuphathise abantu abaseGaza. Kodwa i-Israel yona isithi ifuna ukuthi kuqale kukhululwe abantu abathunjiweyo. Ukubona njani lokho?
Hayi, lokho vele into okumele siyikhangele ukuthi izakwenza. Ngoba nxa kuzothi kulokuleni isikhathi nesinengi ukuthi kungakabili lesivumelwano sokubana kufakwe izikhathi phansi. Esinye lesinye ibandla kuyabe lisithi hayi ngothi ngitshaye kuze kutopheke ukwenzela ukubana izinqumo zami engizifunayo kumbe ama-demands ami enjani ezwakale. Yikho nxa kuyikuthi into yangikhona ingakabi kahlungu kakhulu kuHamas, nxa into yangikhona ingakabi kahlungu e-Israel, ukuthi kube khona lesivumelwano sakhona sokubana kufakwe izikhathi phansi kuhlale phansi kukhulume. Hayi, kuzafuna abadala sibile endlini abayewanza abangathi banjani abangathi hayi mayuyo bezihlukanisa inkunzi lezo ungunjani thi kukhulunyike indaba leyi izikhathi sezifakwe phansi.
Lo ube ngunumzana Bekithemba Mhlanga oyayintethela izindaba edumileyo eZimbabwe njalo eseqhuba amabhizimusi kweleBhilitane. Abasakhulayo baseZimbabwe abakunhlelo zentuthuko abazisungula ngoncedo lweMelika bathi ulwazi abalutholiswayo kunhlelo lezi iningi lazo ezabasa eMelika ukuyafunda ukuthi ziphathwa njani khonale khathesi solubanceda ukuqhuba amabhizimusi lenhlelo zabo kakuhle. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba eseHarare.
Ekhuluma emhlanganweni ngamabili oqhutshwa isigodlo someli weMelika eZimbabwe okuqinisa inhlelo lamabhizimusi abontanga abathola amathuba okuzilolonga obona ngokwethulwa kwemibiko, umnumzana Larry Sosha ukhuthaze abatsha ukuthi bengasabeli khatshana.
My advice is simply don't be afraid.
Imikhuthazo yami yokuthi phumani lesungula imizamo yenu. Imfundiso esiyipha abantu ukunhlelo zethu ngeyokuthi ungafuni ukuzilinganisa labanye abakubhizimusi olenzayo kodwa sebenza okwenelisayo. Ngobuningi obukhona emhlabeni bakhona abakwaziyo ngokwebhizimusi lakho. Ukuthi kunjalo lingancitsha namacebo ngoba akulanto entsha emhlabeni.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yalabo abangena inhlelo ze-US Embassy ezinjengeMandela Washington Fellowship, umnumzana Ben Ncube, uthi inhlelo lezi sezilethe intuthuko kwabasakhulayo.
Kunabantu abachiyana lapha, kulabalamabhizinisi abo, bakhona abaku-civic space, sibaningi and sichiyene, and ngibona ukuthi abasakhulayo bayenelisa ukuthola lo muntu ongamncedisa in all the sectors. Creative space, business, entrepreneurship, impact, wonke ama sectors nawa akavered ngabantu bonke abalapha.
Omunye walabo abakade bekulumhlangano umhleli Size Ncube yena uthi ontanga kumele bafunde ukusebenza ngamandla lokuba lesineke ukuze baphumelele.
Abantu abaningi abasha bafundi bangahlanyela namhlanje bavuke besiyavuna. Ukanti akunjalo. Ukuhlanyela kuthatha isikhathi. Ungahlanyela kumele uhlakule. Kumele uqunte amahlamvu. Kumele ulokhu ubuyela usiyathelela. Kuthatha isikhathi ukuvuna. Njalo awufuni ukwenza wedwa, kufuna ukubambisana labanye. So ngingakhuthaza intsha ukuthi masingabi lo mhawu nxa sisebenza. Nxa sibambisene kuba lula ngoba umsebenzi nxa uwandelwe ngabantu usukube lula.
Unkosana Mazivisa odabuka eCholocho eMathebeleland North owathola ithuba lokuya eMelika ngomnyaka ka-2016 uya unqoma umhlangano wanamuhla.
Uma ngikhangela iprogramu enjengeyanamuhla yenziwe e-US Embassy, i-alumni ukuthi basethe sonke sisuka kumagumbi amane eZimbabwe ngama-programs athiyeneyo. Abanye i-LVP yabesingazani, abanye i-AWE yabomama, abanye i-Mandela, abanye sihlangane bese sisithi nxa sihlangene phanaphana sesifunda sibonisana ukubana kathi lelo khuko olibambileyo ungalicijisa kangakanani ubana lithole lichayindile.
Osakhulayo oloba ingwalo lokufundisa intsha ngezamabhizimusi uThabani Mlilo uthi umhlangano wanamhlanje uqonqosela ukuqakatheka kokusebenzelana kwabontanga kwezamabhizimusi.
Umbuthano nje uqakatheke kakhulu ekutheni uyenza abatsha babone indlela ezithiyeneyo zokuthi benze amabhizinisi abo nokwenza ama-projects athiyethiyeneyo lokufunda lokuhlangana kwemicabango ethiyeneyo njalo kwayenza ukuthi kube lama-solutions amatsha alungiswayo. Sikhuthaza abanye nje abasebenza labatsha ukuthi balungise ama-programs anjengalawa.
Elemelika lilenhlelo eziqondiswe kuntuthuko yabasakhulayo baseZimbabwe ezigoqela olwethe Academy for Women Entrepreneurs, AWE, African Women Entrepreneurship Program, AWEP, Professional Fellows Program, Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders lezinye. Umhlangano wamalanga amabili oqale namhlanje uphela kusasa wenziwa phansi kwesiqoqela esikhuthaza ukumanyana kwabontanga ukuze bezithuthukise kanye lezigaba zabo kumbe reconnect for sustainable impact. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathintambo wezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana Anthony Blinken ubike izolo ukuba umango weGaza Strip kakumelanga ube phansi kombuso weHamas loba ele-Israel ngesikhathi impi phakathi kweHamas le-Israel isikwanise inyanga lokhu yaqalisayo. UBlinken wethulela amazwi ekele Japan emhlanganweni wamazwe awe-Group of Seven. Abasemhlanganweni wenhlanganiso yamazwe omhlaba owenzelwe kwele Mogadishu, Somalia owe-UN Global Day on Women, Peace and Security bavumelene ukuthi ngempela abesifazane badlala indima enkulu ekuletheni ukuzinza emazweni omhlaba. Abesifazane babikwa beyibo abaphatha kuhle izikhundla zobukhokheli kuhulumende, amalunga edale lephalamende lakwezinye inhlangothi zempilo. Amankampani akumsebenzi wezokwenjiwa kwamadayimana emazweni ezwekazi le-Afrika athe gwaqa eVictoria Falls ukuxoxisana ngenhlupho kanye lokudinga amacebo okuthuthukisa lomsebenzi kuleli zwekazi. Unokuthi abadlamini usabela ngempumela yalomhlangano.
Lo mhlangano wenziwa ngesikhathi inhlanganiso yezililihlo likaZulu zisithi inzuzo yamadayimani le kumele ihletshunelwe izakhamizi zaleyo ndawo. Zikhala ngesimo sobuyanga iningi elikilo loba lisenzekini yalinotho. Kungalesi sizathu omunye wabasekeli bakamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi esithi emizameni yokuqeda ukufuthelana emsebenzini wokwabelana kwenzuzo yephuma emsebenzini wokwembiwa kwamatshe aligugu elizweni, uhulumende usephumela uhlelo lokuthuthukisa izigaba ngaphansi kwenkampani company yeZimbabwe Consolidated Diamond Company.
iZCDC isibeke imali engange 1.2 million ezamela ukuthuthukisa inhlalo kaZulu ngaphansi kohlelo lokwelula kwengalo olwe corporate social responsibility. Ngakho kuzazohlalwa lezakhamizi bephawule inhlelo abazifisa ziqhutshwe ezigabeni zabo.
Ehlaziya ngaleli nyathelo, uMnumzana Rejoice Ngwenya omele inhlanganiso yeCoalition for Market and Liberal Solutions uthi inzuzo yemvelo kumele yabelwe uZulu walowo mango kulandelwa isisekelo sombuso, hathi ukuthi kuphathwe angani ikwelulwa kwengalo yosizo.
ECSR, gayisuwa ngesikhiwa i-obligation, ngumnikelo nje. So kuchuthi khona ama company la ama channel la bafanele babekwazi ukuthi izithelo lezi ziyanikezwa abanikazi bemhlabathi, ngoba thina amaZimbabwe asisoze sibe lama mine eChina lapho sithatha khona into lezi.
UMnumzana Shamiso Mthisi wenhlanganiso yamagqwetha amele ilungelo likaZulu eZimbabwe Environmental Lawyers Association utshele inkokheli zezwekazi le-Afrika ukuba izakhamizi eziningi sezihluthenelwe ilungelo ngamankampani akumsebenzi wokwemba engakhangeli ukuthuthukisa lezo zigaba.
Sifuna amadayimana la abe lenzuzo kuzizalwane zelizwe, njalo sifuna akhuphule ingcebethu kahulumende ngezomnotho uzwekazi lonke le-Afrika. Inguquko le siyifuna ngezenzo.
Lokhu kugcizelelwe nguNgwenya uthi leli lizwe liseseyiRhodesia kulamankampani afana labo Rio Tinto, Shamva Mines, Scottsdale lamanye ayethuthukisa indawo ayesebenzela kizo.
Amakampani la ayisakha amadolobho, besa belungisa imigwaqo, isakha imigwaqo kulezi bhedlela lezikole. Yikho lapho isakhulela khona phela thina eShiruku ngale labo wonke. Imithetho yowemba le eRhodesia yayiqinile kakhulu, yayiqinisa ilungelo lezakhamizi ezikhona.
Kunje izakhamizi zeWange eDinde zidonselana intambo lohulumende ngemva kokunikezwa kwemvumo yeyinye yenkampani yakwele China ehlose ukwemba amalahle. Ngakho ke zithi uhulumende kumele aziphe amaphepha elungelo lokuhlala ama-title deeds ukuze bengasuswa nje mahlayana, njengalokhu kuqhubekela phambili kusenzakala kwezinye izigaba ezinjengeManicaland. Echasisa ngendikimba lomhlangano osungulwe ngomvulo uqitsha ngolesihlanu umongameli weWorld Diamond Council unkosikazi Ferrel Zeroy uthi bazololana ingqondo.
Sikubona kubalulekile ukuthana lapha sizololonga ngezokwembiwa kwamadayima. Inhloso yethu kanye lokuphawulwa imithetho sisekelo esibona ingahambelana lesikwenzayo.
Emhlanganweni lo, uhulumende uveze ukuba useqalile ukwakha isikolo sokufundisa abatsha ngomsebenzi wokwemba eMutare. Kodwa inhlanganiso yezimela amalungelo kaZulu zikhala ngokuthi uhulumende uthembisa abantu izulu lomhlaba okugoqela uhlelo lokubakhela imizi emitsha elemfanelo yonke yolungelo kulabo abasusa emhlabathini wabokhokho sekusendiwa amatshe aligugu okufana lesemarange. Kodwa kuze kube lalamuhla lokhu kwakukafezeki ngokugcweleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
A good live talk kuhlelo Diaspora Forum. Namhlanje sikhangela umhlangano wensuku ezimbili owenziwa ngabasakhulayo baseZimbabwe abakunhlelo zentuthuko lamabhizimusi abawasungula bephathiswa yiMelika. Singakagqiba uhlelo lanamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Ibandla le-CCC seliphanyeke emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court udaba lokuphikisa isinqumo se-High Court. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje oluvalelisayo uDabo Kancube. Liyenelisa ukuthi libe lisixhuma njalo ku-email ku-studio7@voanews.com kumbe ukusithumela umlayezo kunombolo ezithi 1202-465-0318. Liyenelisa njalo ukuqhubekela phambili lisizwa indaba zethu ku ebulenjini ku www.voandebele.com kumbe ukusixhuma njalo lilalele uhlelo olulandelayo ole live talk olulandelayo ngesikhathi sika 8 ntambama oluzavela khona ku VOA Ndebele. Olivalelisayo ngutabo kancubeni sithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.